Ifoso sakhathi sukuhambeka ngathi nxa sukhobo mathethi ngale uze uyobamba i-airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini butotherwise uhulumende kumele ukuthi ebona ukuthi uyalungisa irodi yona le ibulawayo Victoria Falls ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelwa lama-tourist bevela emazweni ashiyene abanye bayabe-driver ngalenda kweHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi beyenze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi irodi yabo iphethe okungakanani akuniki picture eright ngelizwe lethu ayisafuni ukuthi benze okokuphesha sifuna a complete overhaul okucalisa kusha beyinamathisile njengoba beyenze iBulawayo Harare road ingafika kustandard yalana lathi sizafila at home lathi sizafila being citizens of this country. Our test is just bad. See, I can go to Hulmende, a minister, especially the Minister of Transport. I may go to Vivono to Engines and Bangakumis and Letters, Reniki Mali, Opangis, we Lumisi Rode, Kaiseko, right? And one would even low president, we are was Uti, Erode, even Agaganja. Of course, there was Uti, but Elise Yagalavani, as in I was Uti Manje, Erode, and Ale is Ayagalovan. So, sifike ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha yirodi ebhizi ukudlula ezinye iirodi ezingathi ziyabe zifela ngaphi zivela ngaphi amarodi amaningi avela koobhinga kumbe avela kwezinye inda ayabejoyina avela kocholotho bayabejoyina yona leyi iBulawayo Victoria Falls Road so you can see how busy irodi yona le is hence city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa irodi yona le irodi yona le ilethi imali eningi elizweni ilethi i-US dollar eyo ephilisa abantu elizweni so such siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa irodi yona le
ungasitshela ukuthi kahle kahle ngeyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi
irodi yonke from insusa uzoyobamba edrobha lewange uphume ekhilo ufike kumapulazini awomadumavisa ngale the road is very bad but endawo kumele ukuthi abahamba lamatraki amakhulu benanzele kusegwayi gwayi hayi amapotos angona maningi umgwaqo ufile okumangalisayo ungasuka kona ngabe igwayi uzawuya lapha kumadumavisa farm usuhamba towards Falls road is very ilimele ayizo indawo engathi abasivakashele benanzele zona lezi ndawo but amanye amapotos abe lapha likhona 4 or 5 akhonapha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi but at the same time zona lezi ndawo engizishozo ogwayi even kokugrambila kuyenzakala iy'ngozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyela.